Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekeja osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba ezidumbu zabotshekeja asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala kanti lokuthi otshekeja laba bafeka buhlungu. Kulumfanekiso omunye wabotshekeja ongavezwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucina ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyacala ukubonisa abantu laba abafileyo emgodini. Ngokucala na lo ngomunye ngeyibona la omunye
nangu baninzi kakhulu
siyababona nawe. Heyi, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde ziganono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities, United in Action, zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekitsha laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mamekwe Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is Stilfontein Massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazwe wokubulawa kwabotshekitsha laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekitsha laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa-ke isikhulumeli sogatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent the money on...
Akusikho ukuthi uhulumende we-Northwest ubengafuni ukuhlenga otshekitsha laba. Ukuchilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Kulezalwane zezimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekitsha laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekitsha lezidumbu. Melestudio 7 eStilfontein kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.